Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni kwestudio 7 ngomvulo mhla ziku 27 Mpandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umgcini sihlalo webandla le MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo ulandula imbiko yokuthi usehlamukele ibandla.
Indaba nansi, ngiyazi ukuthi lonke liyazi ukuthi ngiphathekile, njalo bengicela ukuthi ukuphatheka kwami akumelanga kube yindlela ezasetshenziswa ukuthi iphambanise umkhankaso wethu.
Kambe amabandla ezombusazwe azadobha okuncane na kukhetho oluzayo esigabeni seMandebeleni?
Abantu bakithi abasukumi ngobuningi babo bayebhalisa kungenxa yokuthi ukhetho njengendlela yokuguqula impilo siyalahlekelwa isizotha.
Ohlala kwele Melika edabuka eZimbabwe umnumzana Jerry Thwala Jackson uphathisa umhlabeleli uSikhosana Buhlungu.
Kanti ke futhi singakhohlwa ukuthi kukhona ababengathi bamdlepha bamkhuluma kabi, ngakho bekudinge ukuthi lati isime ngakwenxa yakhe simlwele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sihlalo webandla le MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo ulandule imbiko yokuthi usehlamukele ibandla. Kubikwa kulamanye amalunga ebandla athi unkosazana Khumalo ukhanya engahambelani lokwenzakala ebandleni leli okungaqanjwanga. Njengesibonelo bathi kumaviki amabili kuze kwenziwe umcimbi kobulawayo wokunanza iminyaka engamachumi amabili lambili leli bandla labunjwa owawukhokhelwa ngumkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa, unkosazana Khumalo wayengekho. Kodwa uMakhumalo utshele iStudio 7 ukuthi elokhu esekela ibandla ngokugcweleyo, kodwa ikuthi nje ubengezwa kuhle emzimbeni yikho engadidizeli njengalokhu okumele kwenziwe ngumgcini sihlalo webandla ngalesi sikhathi ukhetho soluseduzane.
Hayi, ngiyabonga umbuso wakho omhle kangaka. Indaba nansi, ngiyazi ukuthi lonke liyazi ukuthi ngiphathekile, njalo bengicela ukuthi ukuphatheka kwami akumelanga kube yindlela ezasetshenziswa ukuthi iphambanise umkhankaso wethu. Ngicela ekuZulu ukuthi ngiphathekile kodwa sisebenzeni.
Ibandla lona limi njani okwakathesi, kakhulu sibona kokudonselana okwebizo lokho okuthiwa lingathathelwa ibizo lebandla?
Akusadingi ukuthi sizitshaye izifuba ukuthi umkhankaso wethu silungiselela ukhetho luka 2023 lapho esesiyabhuqa khona izanu umi njani, ngoba owethu umkhankaso ngikhuluma kunjenje sivalwa sokuthiwa sesiya ku-lockdown ye-COVID. Kwakungayisiyo lockdown yokuthi umkhuhlane usumemetheka, yebona yeukhona nasibili, kwakuyi-lockdown ngokuthi basebebonile ukuthi sesingenile kuZulu, njalo uZulu laye kuyaphendula. And isibonakaliso ngokwenzakalayo e-Cape Gold, ontanga baphuma ngobuningi babo sebesiyadinga izithupha ukuthi labalungiseli bayirejista njengamavota. So izani kwabethusa khonokhwana. So khonkhwana ngumboniso wokuthi kuvele lapha phansi izani hamba phezu kwamaqanda, thina sihamba sibhampisa amaqanda ekareni njenge-tennis ball, ngoba abantu phandle umfana omncane bamfuna ngamehlo abomvu. Endabeni yebizo, ibandla le-MDC libandla likaZulu, ibandla likaZulu liqondiswa nguZulu embonweni eyabe imele ihluzwe lemigoqo meliyezwe. Ibizo lokuthi MDC Alliance kalivelanga kubaba u-president wethu Advocate Chamisa, hayi, ibala lokuthi MDC Alliance science lavela kusinqumo esaphumayo ngo 2014 Congress yethu ubaba umwe uDokotela uTswangira wayenguye upresident wethu esaphila kwavunyelwana ku Congress yeMDC ukuthi ngo 2014 kakuhanje phandle kuZulu kuye banjana phandle bonke abalembono yenguquko sikhinqase sibambeni sibe ngumuzi omkhulu iBig Tent ngesikhiwa senza njalo sithi sesiyimuzi lomkhulu onjengowesithenjini bese sisiba amabandla abona bona singaphathisani kukhiphini laba bahuquluzi bese sibambana yikho kuzalwa kwe-alliance sengitsho njalo kanti ilizwe silitshintsha yiliphi nalokhu engazalwayo ngathi kuri mnathi kokhola kwangena amanye ama-drink atshiyeneyo ozibani ofanta opepsi obani bani azange ngizwe ucoca-cola etshintsha isithi ikhoku lana esembhodleleni namanzi lawana sokumele siwatshintshe ngoba kuthiwe khona ikhoku leyaso yethu nxa ibizo naleli lithi MDC Alliance kumele litshintshe uZulu uzasitshela ukukwenza
unkosazana Thabita Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Olwedluleyo lomnyaka ka 2018 ibandla lezanu PF lenza kuhle esigabeni seMathebeleland South lapho umongameli Emerson Mnangagwa athola khona amavoti awedlula akamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla leMDC Alliance ngenkulungwane ezifika phose amachumi amabili 17,000 ngoba kwavota abantu abalutshwana kakhulu esigabeni lesi kunye lezinye izigaba zeMandebeleni. Njengoba ukhetho solusondela sixoxele ngcwethi wezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi ubona beza kuba banenganyana na abazavota kukhetho oluzayo kulokwedlula olwedluleyo.
Ukuze kube khona idlabo zane lokufuna ukuvota ebantwini kufuneka kube khona into elilukuluku ezokwenza ukuthi abantu bafise ukuthi ukuvota kwabo kudala umahluko. Uma becabanga ukuthi ukuvota kwabo akuzokudala umahluko basuka bangakhuthazeki ukuthi basukume khona nje ukuyabhalisa. Uzananzelela ukuthi indaba isuka khona ekubhaliseni khona lapho ku-registration. Abantu bakithi abasukumi ngobuningi babo bayebhalisa kungenxa yokuthi ukhetho njengendlela yokuguqula impilo siyalahlekelwa isizotha. Abantu abasaluthatha ukhetho njengento engawudala umahluko empilweni zabo ngoba baya kubona mihla namalanga kuyavotwa kodwa kakudaleki mahluko. So lokhu kusuka kubenze balahlekelwe lilukuluku lokufuna ukuyavota. Bekungaba ngcono uma kusiba khona into ethembisayo kulabo abakhankasayo kumabandla aphikisayo. Yikho lokhu kade kungabafaka umfutho omtsha ukuthi ukuphuma kwabo besiyavota kube nomahluko kulokho esesike sakubona kuminyaka edlulileyo. Uma sibheke kula abo namhlanje asebethe bavela egcekeni ukuthi bafisa ukuthi basekelwe ngokuvota kubukeka sengathi izingqongqolo kulokuyizo lezi ebezivele ezikhona kukhetho lwedluleyo izanu nayo iMDC okuyizo ezehlulekileyo ukuthi zinika abantu bakithi umfutho ukuthi baphume ngobuningi bayo babo bayovota bese kusalela ke amabandla anjengabo MRP noma ke abakhona ku kethole dluleyo kodwa siyazi ukuthi kuyakhulwa EFF siyayibona iminyaka yaminyaka makuvotwa ibonisa ukukhula. So kungenzeka ke ukuthi yamabandla njenge-MRP mhlawumbe nayo izaphu noma azanga enza kahle kukhethole dluleyo kungenzeka ukuthi kuzofika manje kukhona umlayezo omutsha abawulethe ebantwini ongenza ukuthi bakhuthazeke bafune ukuyavota ngoba kusobala ukuthi izanu le-MDC azitsho lutho emntwini wesindebeleni ekuthini bayavotelwa noma bavotelwa.
Wona amabandla aphikisayo ungathi nxa ukhangele isimo sawo kathese ubona ungani azaba lo mehluko na kukhetho
oluza.
Ngithanda ukuthi ngibhekisa mesa kwekuthini iMDC ayise yilokho ekade ikhona ngokuvota okuphelele oka 2018 lapho ekade iMDC Alliance lelo gama esivele silithathelwe iMDCT ebikhokhelwa uThokozani Khuphe kodwa yabuya yakhokhelwa uMonzora. Usewathethe wonke omabili lawo maphathi wafukamela. So asikalazi lebandla elizo khankasa likhokhelwa nguNelson Chamisa. So lokho ke kusuka ke kwenze abantu mhlawumbe nasezingqondweni zabo kube khona ukudideka okuzokwenza ukuthi isivuno abangasithola okhethweni sehle udla lokho abakuthola ngokhetho lwedluleyo. Ngamafeature ngathi kukhona ukusanganiseka engqondweni ukudideka iconfusion kubavoti ngoba kungabacacela ukuthi lezi nkunzi ekade zingqikelana imihla namalanga kusukela ngo-2000 kumi njani kulolu khetho eselubhekileyo.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa.
Zelezela manga phakathi komnyaka.
Abelele usikhosana buhlungu odabuka enkaya usephathiswe ngabantu abaningi ababuthelele impahla yokwakha ebalisa isamende lokunye. Omunye wabamphathisileyo baphinda bamela lapho abanye bemhlukumeza besola ingoma yakhe ethi Lala Ntethe ngumnumzana Jerry Twala Jackson ohlala ngapha kwele Melika. Sixoxelayo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Imsakazo ukwenza sisukumele ubaba uSikhosana simphathise ukuthi umculi omunye osuka esigabeni sangakithi ngapha, kanti kubalulekile ukuthi singabantu siphathisane sisukumelane sincedisane sixhasane ngazo zonke indlela. Kanti-ke futhi singakhohlwa ukuthi kukhona ababengathi bamdlepha bamkhuluma kabi, ngakho bekudingeka ukuthi lathi sime ngakwenxa yakhe simlwele simphakamise njengomuntu wakithi singabukeli ephathwa kabi.
Kuyini osowakwenzayo ngokumphathisa tisa ikakhulu ngangapha kwele Melika?
Msakazi, kunzima ukuthi ngikhulume ngokuthi kuyini engamenzela khona njengomuntu. Ngibona ngathi lokho into nje singayishiya injalo nje sithi nje hayi samsiza umuntu ngalokho esamsiza futhi sasisiza njalo. Lapho esigijima khona lapho sihamba khona siyamkhumbula, sizame singamzamela khona. Kodwa oqakathekileyo ukuthi nje silandele umculi wethu, sithenge umculo wakhe siwudlale ezindlini zethu kumbe noma kumabhizinisi ethu, kuyamxhasa njalo lokho.
Kukhona yini olokhu usakwenza ukumphathisa uSikhosana?
Baningi abantu abamsiza lami ngomunye kodwa ke okuqathele ukuthi njengoba evele ngumuntu esiphila naye lapha kucommunity yethu, vele kuzafanele sihlale sisizana, asikho isikhathi sokuthi hayi akumiwe lapha, kuzahlala kunjalo. Njengoba ngijilo angeke size sikhembe sesikhuluma ukuthi ngiyenzele ubani lokho, ngiyenzele ubani lokho, kodwa nje angithi mina vele sizahlala simxhasa njengoba umbona ekhula esiya phambili, siyabe sikhangele lapha ahambela khona lokuthi yini ezingaba izidingo zakhe esikhathini esithile. Nxa silakho esingamenzela khona bese sikwenza, akusoze kume lokho as long as esaphila.
Umnumzana Jerry Twala Jackson uhlala ngapha kwele Melika. Uga ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa nje kuphela obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwabanjwa igciwane le-coronavirus abedlula ikhulu 120 abafika phose ingxenye yabo babikwa bebanjwe leli gciwane ezikolo asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 sebesedlula izigidi ezinhlanu i-5 million. Ilizwe lithi kumele kube labantu abedlula izigidi ezilitshumi 10 million abahlatshwe ijekiseni leli ukwenzela ukuthi linqandwe igciwane le-coronavirus.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje ngezikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi abalimi besigaba seMatabeleland South baphakathi kwenala ebangelwa ukuvuselelwa kwenhlelo zokuthelelezela ngohulumende. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi kulokuxokozela lokulwa kwamaxuku amabili ebandla le-ZANU-PF elisekela umongameli Emmerson Mnangagwa lelinye elisekela umnumzana Constantino Chiwenga umsekeli wakhe kukhetho lwama-district olwenziwa elizweni jikelele. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko olisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani ku-Studio 7 lonke umhlaba wonke jikelele, linjani bu khona nathi. Hayi, siyabonga lapho uhulumende usenzele into enhle yokuthi sithathe izithupho ngoba ngengabona ngale sayidini la komtshina ngale kuthatha umgogo olesizukulwane lesizukulwane. Ugogo lwana wathatha impela ngoba engazazi ukushila ngabe lawo ma-80 years engugogo lwa. Bengaze bele sithupho, engaze bele bhedi, wathatha kukudla zange bele mbuza. Abantu abakhe bebengakaze bebe namali ezithupho bathatha. Hayi kube kuhle impela, ngayibona baqhubeka kuhle. Hayi akuzange kube lokuthukethe izwana lokuba khona. Hayi siyakubonga lokhana kakhulu, sishayeliswe impela, basebenzi kade besebenza impela abantwana abasebenzi. Welcome ngapha kubathu bani u-Ward 7 lo. Hey ngihlale ngikhala ngaye lo. Problem bonina nto kade besebenza kahle, sekubuya ngapha ku-Ward 7 sokufaneke siye siyothenga, sesithenga ama-afidavite lawo, sesithenga sesidula ama-photocopy, sesihamba siyakufotocopa ezikolo labo kunomtshini ekhumbula high school ama-photocopy sekufotocopa ekhumbula. Imtshina yabo liyana ishida isasebenzi, yona isebenza i-dizzing nje kuphela. Into engiyibone lapha hayi ayinhlanga, labana abasasebenzi ngendlela eyiyo ngoba uhulumeni usikhiphele ukuthi sizoholisha kuzokuthiwa hamba uye etsholotsho, kanti itsholotsho angidiyona lephumule phoma ngabe sengithunywe etsholotsho futhi. Into yenza abantu bona bengabe lezithupha bengabi namabhedi yikuthi etsholotsho zahamba kuyofunakala ubufakazi. Awulayeli imali yokugibeza abafakazi, awulayeli imali yokuthi ugibele uye etsholotsho, awulayeli imali yokuthi ufike ubhadale. Sebebuyile sebekhitshiwe, sufuna ukuthi uyabhadaliswa. Into abayenzileyo i-wrong. Ngeke ngibaqa ngoba kade ngibabuza ukuthi kantweni ngubani, kanti ngubani. Babuza yebo ngiyabazi impela ngibabonile, kodwa hayi into abayenzileyo hayi ayinhlanga. Ogogo beze bekhipha izinkukhu zabo kodwa kuthiwe singadizi. Kodwa namasebenzi njalo uzathini ngoba ufuna into yakho wena. Kodwa uzothiwa ugogo seyibona nangugogo zithi hayi ngizame ukuthi ngikhiphe inkukhu, ngizame ukuthi ngikhiphe lokukwenza ukuthi abantwana bami belungile. Ugogo wenzela abantwana bamntwana bakhe, kayenzeli yena u-right. Khona lokubona abakuboni konke khona lokhu. Ugogo uhleli uze ubuhlungu ngabantwana bamntanakhe, kodwa yena abuya ngaphethe ugogo azokhipha ngaba lasesikoleni bafuna lokhu, bafuna lokhu. Into eyenziwe ikhumbula hayi ayinhlanga, yenzekela ikhumbula ayinhlanga ukuthi abantu nje bayobhadala ama-photocopy. Bona balawo umtshini we-photocopy kufana abantu bayobhadala ama-afidavit lawa asefunaka asetholakala kulaba besikole ekukhumbula, bawathethe ngaphi? Isimanga, into engimanga. mangaze kakhulu njengisiba lokumangala kakhulu ngathi hayi mase kuphilwa sokuthi sikukuphila so ke hayi uhulumende siyambonga indlela senzele ngayo ukuthi azosincedisa ngapha kodwa asambongi ngendlela abantu sebeyenze ngayo akusabongeki lokho sokukubu ngoba bayakhala abantu abantu abaningi abayenzelwanga sitshahile 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 bayaphuma so into abayenzileyo hayi ayijabulisanga hayi ngiyabonga mchiyeni lolo
yalibingelela ku Studio 7 basakaza sabafuna ukuthi ingene kubalaleli engizobe khuluma nge MRP bethi kati MRP abasayiqedisisi ngokuthi yona ithi ifuna ukulwela ukuthi ilizwe lehlukane but semangala sidinga ama sidinga ama vote kati ke nje emuntwini nje owazi ngokwehlukanisa kwelizwe kumbe ngepolitiki kahle kahle kati yona iMRP izalehlukanisa njani ilizwe ingela ingazange ivote ivotele angithi ukuze yehlukanise ilizwe ukuthi ithole ama vote ebantwini ama voting abantu ababesima nayo nayo so yini ifuna ukwehlukanisa ilizwe kuphela ukuthi out of vote melicale ivote iMRP ayisikuthi yona ifuna ukuvotela kubusisi ba yathi umqondisi esikhathini esiningi ukuthi abanye abantu nje bafuna ukulahla abantu kodwa iqiniso belizwe belazi ikakhulu bona laba abengabama MDC ayisikuthi uvoteli ngapho ukuthi ukuvotela iMRP kuyafoswa umuntu ukuthi asuke kuMRP omunye omunye azikhethele dina nxa kuyukuthi nina lizwisise MDC ozwisise MDC kaye kuMDC okuMRP kuMRP kazezwa abanye abantu bakithi bekhuluma enye into eyaze bephongeyala iqiniso elisegcekeni uyazogawula abaningi kakhulu emhlabeni yasi ikhulayo laba abala ndile MDC abantu bakithi landelana MDC yasiyale yadlisanga liyekuhla linanti liyadla sekona kulokho elingenela abantu lifuphambula abantu eqinisweni abantu bakubona ukuthi siyancindezela khona pho umuntu uhlezi abantu bakhe khona pho umuntu abekhulumisa ekhaya abantu bakhe basegoli thenize ngelapho kodwa nokuthi sithi hayi iMRP njani njani iRMRP votela ne MDC 20s kuyine kwenzile MDC ne 20s kuyini ngoba kathesi kunje kobulawa igcwalisa abantu bangaphandle yabanika izikhundla wayengasangithatha abantu kobulawayo MDC ihlulekile ehlulekile akula yalitshengisa ngomama makhulu angazi ukuthi alibonile njani umuntu athole ukuyithuka ekuthukela nje kuphela sehlehlamukelwa kwakithi kanye alehluleka ukuzimela ngokwakini yini alehluleka ukuzimela hayi bantu bakithi bantu besindebeleni elani ukuthengisa hayi elani ukuthengisa ma
ya ngisukume ngokubingelela abantu bakwamthwakazi bonke mbingelelani nama DJ lapho leli sinikeza izindawo hayi ithi nami ngifake uvo lwami kulaba abantu abagxekayo yagxeka liyabona ukuthi abantu abalabe arale basilethele amashona labo ama MP bathi uthi livotele ukuthi kube into zakithi kuphela sibe nama council akithi sibe nento zonke zakithi hayi kono ukuthi ube le council lesiswini lesijonene le o ngayefuna ukukhuluma lawo ukuzomethe ukukhuluma isishona noma ungezwa noma usizwa ngenkani alikenilekela abantu labo arale bakhona abantu bathi yabakwathi umthwakazi twa iMRP zowezi ifunani ifunani ivotele kuma council ivotele kuma mayor siya sibini kumangwayeka ibini kumabekuma malokuzena okunye lokoda amakhansela lapho amakhansela lapho sikhathele lapho amakhansela lama MP ah no kume imadepeni vele kumele beloku tshamisa izani tshamisa kuyafana lento le utshamisa wayefuna ukubulala umakhupheleki ibo le alikhumbuli liyakhohlwa futhi amadepeni inkinga le bantu bakithi bakumthwakazi dwa kukhohlwa usinene nokhuphe usinene babesibiza babesibiza umgaba esibiza ukuthi asifundanga sinene nini umakhuphe bevuka umthise endlini bethi izwiti kutwayini umthengiso lothwa yini igama lakho la ngathi i-distant undothwa yini sinini nade besibiza bethi wathathi singamahuhu kwakume i-cockroach wathathi into zabo besibiza amagama kodwa vele kwakuwrite down bebulawa ngesikhathi se-Google uyabona into yakhona yonke kodwa lonke libhizi lihambe ngabantu bakithi alikenivuleke indlebe alikenivuleke lihlukane lalaba abantu laba lizobaright beka wafaka komlaoshanisa ababangenze ngakhona ubulawa basanyikinyeki zasewabona sebekhona i-territory sebeyibambile sebekhona ukuthi bevotele umuntu ngobuningi abayibobona lina selibancedisa futhi besenza zonke into bekhanga no abahambe laba abantu labaabavoteli umuntu uyamsusa ngestyle umsuse uphela ngokungamvoteli simbulo
Studio 7 ginjani
Studio 7 hayi mina ngiyalibingelela ngilapha kobulawayo endaweni yasetshabalala okokuqala ngithanda ukubonga upresident wemthwakazi Republic Party ubaba umoyo ngaphezu komsebenzi omkhulu kangaka awenzayo esenzela abantu bakibo emathebeleleni okuyikuthi sile mnyaka mbona lowo mnyaka ungaba ngumnyaka wesi-3 okuyikuthi-ke ubaba umoyo usebenze kakhulu phezu kokuthi avule abantu emathebeleleni
ngamehlo njalo bosho kusenza lebandla elibusayo lizizwe likhathazeka kakhulu ngemo ngendlela okwenzakala ngakhona emathebeleleni ngendlela abantu asebekhuluma ngayo asebelandela kakhulu ngayo indaba ibandla leMthwakazi Republic Party according to imisebenzi eliyenzayo esiyibonayo kuground ngikhulume kakhulu ngamabandla ezembusazwe aseshoneni silebandla leMDC lebandla leZANU PF ngamabandla asincindezele kakhulu emibusweni khuluma ngeminyaka emithathu sasuka kuma election ibandla leMDC abantu balivotela besithi bafuna ukuletha inguquko kodwa inguquko yakhona asiyitholi esikutholayo nje emadebeleni ibuncitshwa imisebenzi lokungaqhathwa emakhampanini lokungenisana bodwa abantu beshoneni so kuyinto esihluphayo kakhulu ubaba umoyo othi maye khuluma asuke ekhulume egcila kakhulu endaweni yokungatholi imisebenzi kwabantu bemathebelendi abantu beshoneni bese bevuka besithi bona ubaba umoyo ule tribalism kodwa i tribalism yakhe kuyikukhuluma iqiniso ngoba iqiniso elizweni leZimbabwe lingafunakali so hayi ngalamazwi ke ngiyalibonga kakhulu bobaba uNtungameli Nkomo labo bonke obusakazi abasisakazela imisakazo yethu yeStudio 7 ukuthi le audio bengicela ukuthi ngayafundwa izwiwe ngabantu bonke beZimbabwe ukuthi labo bonke abakwaMthwakazi abasagijima ngaphansi kwamahloni ukuthi yekelanani lento zempumalanga yekelanani lokutshona lisiyayelisa inkomo zakomakhelwane ezenu zigcwele iganga zingelabelusi ukuthi buyanini libambisane lobaba umoyo sibeni yimbumba silweleni ilizwe lakithi sibambene ngethemba lokuthi sizakulungisa abanye nyakwazi bafuna ukubuya sokuvuthiwe bese besithi bona hayi thina sasingacatshanga sasimi kanje kanje bengasaqedakali kodwa sikufunayo ukuthi ngathesi ichance sisekhona ithuba lisesekhona lokuthi abantu bazimele bengacatshi ngamanye amabandla ababuye bezoba ngaphansi kwebandla leMthwakazi Republic Party benze lokho okwenziwa ngabanye ukuze ilizwe libuye nyabo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ilunga ledalele Senate uNkosikazi Elizabeth Cheney wavotela ukuthi owayengumongameli welizwe uDonald Trump athoniswe, ubikwa esethole usekelo lukamnumzana George Bush owayengumongameli welizwe ngemva kokuba amanye amalunga ebandla lama-Republicans asekela uTrump esemhlamukele phambilini kokhetho oluzenziwa kumaviki ambalwa alandelayo. Utheni ngomunye wamalunga ebandla lama-Republicans osethwaliswe nzima ngabasekeli baka-Trump. Lokhu kwenzakala abanye besithi usekelo lukamongameli Joe Biden luya lulokhulu sehla ngenxa yokususa amabutho elemelika kwele Afghanistan akwenzayo. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ngalolu daba.
Hayi, mina ngubona kwamudaba lwe-Afghanistan lungathi ludabule abantu phakathi khona lapha America lapha. Abantu bayavuma ukuthi kufanele ukuthi impilo yana kufanele ukuthi ibe ngabe isiphelile ngoba kungeza ke kuhlalwe kusempini umjokojo ukuze kube nini. Bese kusiba nje lokulukhophe nyanyana okuncane kono lokuthi kufunywe njani lazi kwathi sekuzaphunywa khona laphana kwafa amanye amasosha la adutshulwa laba abazibulalayo ama-suicide bombers lana. Ilukhophe kuphela olukhona kodwa kukuthi kuphele njani kuphele nini. Mina mbona ngathi upresident wenza kuhle ukuthi ama-Democrats angakusebenzisa khona lokuyana angikholwa ukuthi kungamenza aluze kakhulu ngo-2022 kulo umnyaka ozayo ngoba abaningi bavuma ukuthi kufanele ukuthi impilo yana iphele ama-Taliban abuyele azithathele umkhumbuzo wabo bazithathele ilizwe labo ngoba akuloba ungaze kululiwe njani akuzoze kuphela.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizala neseZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umgcini sihlalo webandla le-MTC Alliance unkosazana Thabita Khumalo ulandula imbiko yokuthi usehlamukele ibandla. Kambe amabandla ezombusazwe azadobha okuncane na kukhetho oluzayo esigabeni seMathebeleland. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past seven ntambama. Abanganelisanga ukuzwa indaba bazethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.